Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 19 kuMbimbitho 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Indaba yakhona imemetheka emaphepheni lasemsakazweni, kodwa ebantwini sibili bona abayibo labo okumele bahlatshwe yobusitshwa babalisa abafundisi obani bani. Hayi, umbiko wakhona ungathi nje vele uyantenga ntenga, ungathi into nje enzele ukuthi kuthiwe into ziyahamba.
Ihlandla lesibili lohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus eliqale izolo liqhubekela phambili.
Ithuba elihle elakhe unkosikazi uHasani to prove a point and show ukuthi she can actually take the lead and lead her country. Umagufuli tried to befriend leader obe to some extent dictatorial. Bona bemthanda ngoba asiboneni ke ukuthi yena unkosikazi uHasani uzenza kanjani.
Ele Tanzania namhla ligcobe unkosikazi Samia Hassan ukuthi abe ngumongameli walelo lizwe kulandela ukuchona kukamnumzana John Magufuli kuthange. Kuliviki kuhlelo Woza Friday, silomculi odabuka entaba zinduna, uThandazani Sibindi, owazakala ngokuthi ngiphazamisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu abagoqela ababalisi, abafundisi, lasebekhulile iJackson yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus oluqale izolo phansi kwehlandla lesibili luqhubekela phambili elizweni, kodwa bakhanya belokhu bebalutshwana abavuma ukuhlatshwa. Izolo kuhlatshwe abantu abangamakhulu phose amane 395 kuphela asebehlatshwe elizweni lonke kusukela lolu hlelo lwasungulwa kumaviki amane edluleyo. Sebezinkulungwane ezingamakhulu amane 40,000 okulinani eliphansi kakhulu ngokutsho kwengcwethi ezibona ngezempila kahle. Uhlelo lokuhlaba iJackson esibili labo abahlatshwe yakuqala ngenyanga edluleyo abagoqela odokotela, abongi lomsekeli kamongameli njalo engumphathi intambo yezempila kahle umnumzana Constantino Chiwenga lalo luqale izolo. Okumangalisa abaningi ukuthi kungani umongameli Emerson Mnangagwa elokhu engakahlatshwa ijekiseni yakwele China le, lanxa ebethembisile ukuthi uzahlatshwa ndawonye labaphathi ntambo bakahulumende wakhe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomfundisi Thandeko Zintimkandla, waqala ngokumbuza ukuthi sehlatshiwe yini njengoba abakhokheli bamasonto labo sebehlatshwa.
Mina ngowami kangikahlatshwa ngezizathu zona lezi eziningi ezijiyeneyo zokuthi kasikezwe isimemezelo esiqonde sokuthi abantu abathize ngababuye bazohlatshwa endaweni ethize. Ngobana kukhanya ngathi indaba yakhona imemetheka emaphepheni lasemsakazweni, kodwa ebantwini sibili bona abayibo labo okumele bahlatshwe yobusitshwa babalisa abafundisi obani bani. Hayi, umbiko wakhona ungathi nje vele uyantenga ntenga, ungathi into nje enzele ukuthi kuthiwe into ziyahamba. Angaboni lo yedwa osehlatshiwe. Njalo labazalwane labo ngokunjalo asikababoni abagijimela ukuthi bahlatshwe. Hayi, besingakahlatshwa. Njalo lo mkhosi okuthi sihlatshelwa ngaphi nje abafundisi labanye besingakawuzwa.
So kulenyanga abantu behlatshwa ikakhulu abezempila kahle, kodwa amanani alokhe ephansi. Njengoba sokuhlatshwa lina abafundisi, ababalisi labanye, ubona kusiba lobubelo na?
Indaba yokuhlatshwa kwabantu le ivele ingathi iyakhathaza. Udubo ukuthi yena uhulumende lo logatsha lwezenhlala kahle kabazange bazinika isikhathi sokuthi basakaze bafundise abantu ukuthi kungani kumele bahlatshwe yona le ijekiseni iSinopharm ekhanya abantu bengayithembi kangako ngokuthi ivela kwele China. iChina kuleli lizwe kayisilo lizwe likhangelelwe kuhle kakhulu ngabantu abaningi ngaphandle kweziphatha amandla zikahulumende ngoba ingxeke kukhona abakuzuza khona ngoba bangagula abanye bakhona bagijimela khona ukuthi bayekelatshwa khona le kodwa oluningi lolu lumadolonzima ngayona le ivaccine eSinopharm ngobana kakucaci kahle ukuthi iyalungiswa njani iyapasiswa ngaphi izitatamende zabo World Health Organization zokuthi ivaccine sibili hayi kungathi kuyasilela njalo kanti ungakhohlwa ukuthi sikhuluma njenga namhlanje nje iningi leziphatha amandla zikahulumende azikahlatshwa leyo jekiseni sokuze kuthiwa sekubuye eyinye abantu sebeze bephindwa ihlandla lesibili yiso izinto ezitholisa abantu ukuthi kathi zona izikhulu labakhokheli labaphathi belizwe leli badondiswa yini ukuthi bayehlatshwa njengekhabhinethi kamongameli layo umongameli yini beyingahlatshwa.
Lo ngumfundisi Thandeko Zinti Mkandla, isikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri utshele iStudio 7 ukuthi uhlelo lokuhlatshwa kwabantu lolu luhamba kuhle. Uthe njalo abezempilakahle sebevuma ukuhlatshwa ngobuningi babo. Namhlanje uBulawayo unanze ilanga lokuqakathekiswa kwabesifazana ele International Women's Day lapho inhlanganiso ezivalisa Internews sites amakhosikazi media le Girls Table abaqoqe umbuthano wokuxoxisana labesifazana abakumsebenzi eqhakathekileyo ngesikhathi seCOVID-19 bebonisana ngabahlanganela kho lokuba inyathelo bani abangalithatha ukuzivikela kulomkhuhlane. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekuBulawayo.
Abesifazana abakumsebenzi oqhakathekileyo abangama-frontline workers bathi bekungelula njalo lokho kungelula ukusebenza ngapha bechayisa besiya emakhaya ngoba becatshangelwa ukuba bamemethekisa igcikwane le-COVID-19. Unkosikazi noMathemba Mhlanga ongumongikazi ngomunye obhekane lobandlululo esibholaneni.
Mina njengo-frontline worker ekuseni nje ngisiya esibholaneni ngahamba thatha amabhaketi labantu abami sihamba esibholaneni wonke umuntu ade sesibholane bahle bacomplaina bengikhangele mbona ukuthi abantu bakhuluma ngani nxiba abantu bazixoxela nje ngifika lami ngithi ngifake ibhaketi lami ku-queue njengoba kuyabe kule queue bonke vele omunye lolo omunye bengafuni ukuthi asondele eduzane lami bonke bahle bathatha amabhakede bahamba so ngazibuza ukuthi ngathi akade lakhanya lingibalekela sokwenze njani bakhanya becomplaina besithi ngangcono kuye kukhulunywa kukhansela ukuthi abantu laba bengaphiwa mangcono baphiwa amanzi besezindlini ngoba kuzagcina sokubangela ukuthi lathi sitholeni i-COVID.
Intatheli izindaba yesayithi engene umhlangano walamuhla owasila kulolu bhubhano unkosikazi Abigail Khuphe uthi kuqakathekile ukuba ama-frontline workers bathole usizo.
Okay, ama-frontline workers fanele athole i-counseling ngoba indaba le ye-COVID le it's psychologically draining and emotional draining. Ama-frontline workers njani sihamba we mix with people nsuku zonke and yabe ungakwazi ukuthi umuntu othintane layo ohlangane layo ulayo i-COVID kumbe kalayo nasuhambe endlini uyafuthela abanye bawubatheleni so it's emotionally draining. I think fa uhulumende or ama organizations abasebenzelayo abone ukuthi kuyaba lama counseling services.
Unkosikazi sitshengisiwe siziba u-senior health promotion officer ku-council yakoBulawayo upha umbono wakhe ngejekiseni le-vaccine.
Ngiyathanda ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi labo bahlabe. Siyazi ukuthi kulama misinformation ekade circulator kakhulu. abantu bengelashwa le vaccine kodwa mina engizalitshela khona ukuthi sengihlabile I never had any problem so kuqakathekile ukuthi sonke sihlabe but nxa usuhlabile akutsho ukuthi akusamelanga siqhubekele phambili singasayenzi ama prevention
Unkosikazi Sibusisiwe Bebe obona ngokuqhutshwa kwenhlelo emakhosikazi media ukuthaza ukuqiniswa kwemfundiso kwabesilisa ngokuphathelane le International Women's Day.
Obaba siyabadinga ukuthi basimele ngobubandlululo oluningi esihlangana lalo izikhathi eziningi obaba yibaba lamandla ukuthi baluqede ngoba yibo abaphethe izintambo endaweni eziningi ngakho ke siyacela ukuthi khona basebenzise labamazwi abo okubaphaka basikhulumele bakhulumele lamantombazana angawabo bakhulumele onina labo dadu wabo ukuze sonke singumphakathi silingane sithuthukise izigaba zethu
lonyaka leli langa linanzwa phansi kwendikimba yomhlaba ethi women in leadership achieving an equal future in a COVID-19 world ukuthi elizweni isithi women's rights to decision making vital in the fight against COVID-19 pandemic Emizameni yokugcwalisa lezi ndikimba inhlanganiso ye-European Union isifake inkulungwane ezingamachumi amabili lanye amadola emelika i-21 million US dollars ezasebenza kunhlelo zokuqala zokuzama ukumelana lokuhlukuluzwa kwabesifazana lamantombazana eZimbabwe. Uhlelo lwabe-European Union olwe the Spotlight Initiative luqhutshwa phansi kolokulwisana lodlame oluqondiswe kwabesifazana lamantombazana kunhlelo ze-Sustainable Development Goal 5 eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
ELeTanzania namhla ligcobe unkosikazi Samia Hassan ukuthi abe ngumongameli walelo lizwe kulandela ukushona kukamnumzana John Magufuli Buthange obephethele so isikhundla. Umufi ubese kuhlandla lakhe lesibili lokubusa njalo unkosikazi Hassan ukhangelelwe ukuphatha intambo zombuso kuze kufike umnyaka ka-2025. Umongameli Hassan ngawokuqala wesifazana ukuba ngumongameli kweleTanzania njalo uke waphatha izikhundla ezimqoka kuhulumende walelo lizwe. Iningi emhlabeni jikelele lilokhu liduduza eleTanzania njalo umongameli Hassan ubikwa isithi umufi umnumzana Magufuli uzangcwatshwa mhla ka-25 ngeviki ezayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Umsasino Joyce weMalawi naye wangena ngenxa ukuthi wakufe upresident. But what happens ngoba kulokungahloniphi abantu abangomama eAfrika uJoyce yambona waphanga wakhushwa futhi sokubuyelwe ku-election. So iAfrika ungathi naye kabi ready for ama women leaders and lokho kukhozwa kubangelwa ikwehluleka kwethu nje ukukhohlwa ngezolo lapho omama babebekelwe khona ukuthi abasibo abangabusa. So asibhekeni ke sibone ithuba elihle elakhe unkosikazi uHassan to prove a point and show ukuthi she can actually take the lead and lead her country. Umagufuli tried to be this different leader obe to some extent dictatorial perhaps out of anger ngubona abanye abakhokheli besehluleka. So abantu beTanzania ke manje bakhangelele ukuthi perhaps bathole something different although bona bebemthanda ngoba obesilwa kakhulu le-corruption lento esifana nalezo. Asiboneni ke ukuthi yena unkosikazi uHassan uzoyenza kanjani.
Singatheni ngokunye okwakuchiwo ngumnumzana Magufuli kulabanye abakhanya babemthanda njalo abanye ababemsola. Sesikhangela kwezamalungelo oluntu kanye lokulwisaneni lomkhuhlane we-COVID-19.
Umagufuli ngumuntu obe ledlabuzane elihle kakhulu and lokuzonda ukugwadla. Idlabuzane lakhe leli lokuzonda kwakhe bekuphuma ekuboneni ububi obebusenziwa elizweni lakhe nasezweni kazini le-Africa in general okule poor leadership khona. A very good example is kuthiwa khona nge-psychology ye-anger engingayishare nawe nje ukuthi if ubona usi uyihlwe isahluleke uyihlwe eshaya unyoko uyihlwe esidakwa uyihlwe senza zonke izinto zokwehluleka wena bese umzondela okujayela ukwenzakala ukuthi ugcina usenza amaphutha ayedlula wakhe uyihlwe ehambe ezala laphana esenzani wena umkwatele ubaba oba isahluleke ubuya ne-anga kuleso space bese ufika nje uvezi i-anga uzufe ube worse than baba wakho ugcina usumkwelela usuliqhegu usumenza inkalakatha yomuntu so even naku-leadership kufuna umuntu obuya esober ezitshela ukuthi he is part of a bigger system and is going to work with others to change the system. So I think uMugufuli wehluleke khonapho wagcine se amuntu uyabona utshengisi wabona isi-dictatorship kakhulu wasesehluleka ukuba again diplomatic about i-COVID-19. So you cannot do that work uzondile. And we are not saying ukuthi ubulewe yiyo ngoba asila proof asibo dokotela thina, but we are just saying for his country he invited the wrong attention.
Lowo umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxela eseSouth Africa. Live Talk namhlanje sikhangela udaba lwejekiseni ye-COVID-19 vaccine eyokwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane. Ziyakhala iziphepheli ezihlala eDurban Camp kwele Botswana ezithi zibiselwa ngenkani ekhaya inhlanganiso yobona ngokuvikela iziphepheli e-United Nations High Commission for Refugees. Uhulumende wakwale Botswana kanye loweZimbabwe okwamanje sokubiselwe abanye ekhaya abathi babalekela ukutshaywa ngabalandeli bebandla leZANU-PF. Kulabanye njalo abafisa ukubuyela ekhaya bekhululekile. Ake sizwe umnumzana na Weston Chibi ekhuluma ngodaba lolu loKeeps Dube weStudio 7.
Abantu bafosi ukuthi baphenduke ekhaya. Akona muntu ovumayo ukubuleka ukubuyela ekhaya. Wonke umuntu vele labahambileyo abanye bakambe ngemani thina siyahamba ngemande next week. Akona muntu ovumayo ukuhamba. But ngenxa yokuthi sabona ama Namibians ukuthi bathritwa kanjani. Behamba bengelaluto bechiya zonke izinto zabo. Sibona ukuthi kungangcono sibhalise lawo ama forms awe voluntary repatriation now. Sibuyele ekhaya. Ukuyafela ekhaya kungcono baba Dube. Ngoba ingcwaba lako bazalibona abantwana labazukulu bako bethi angoba bomdala lo olele la kungcono.
Singathi wena ngokutsho kwakho khonapho utsho ukuthi balibambe ngamandla ukuthi libuyele ekhaya lingafuni.
Basibamba ngamandla, basibamba ngamandla. Asikwanisi ukuthi singabuyele ekhaya kathesi ngoba yithe salibalekayo kufanele sibuyele futhi silitshele ukuthi into esalibalekelayo liyana ayiseko sicela ukuthi sibuyele ekhaya besincedise ukuthi sibuyele ekhaya not ukusiyela ukuthi buyelanini sokurayithi. Sokurayithi yini sina sikwazi ukuthi la ma-sanctions akakatitshwa ayangezelwa but sokutshela ukuthi ama-human rights sekhona eZimbabwe angapha ama-human rights angkhona.
So manje lapho uthini ucelani uncedo oludingayo lokhu ba?
Uncedo angisalucele baba ngoba ngilicelile ngesikhathi engibe ngilufuna ngalo alubuyanga. Ube sicela uncedo lokuthi bemise kancane. Sikhulume even lo government wethu abuye kithi asitshele ukuthi siyokuphila kanjani labantu labana esesilwa labo. Inkomo zethu ezazithathwayo le mbuzi yabasithatha bezidla asizazibona kumbe siyophila kanjani labantu labana babesihlasela kungaka. So iluncedo ebesesilifuna ukuthi kumisiwe kancane at least sike sikhulumisane. But kwehlule baba Dube abantu sebephendukile abanye sebezaphenduka futhi asikwazi labangabhalisanga ukuthi kuzoba yini.
Inhlanganiso ye-UNHCR ithini ngakho konke lokhu?
Labana yibabantu abale corruption enyenzima laba. Abantu labana basimisa kulo uhulumende womanyano. Sathi sifuna ukubuyela ekhaya bathi manini? Lina amaZimbabwe lizancedwa. Sizancedwa ngendlela bani? Sizanikwa sizaya kwa ku third country. He promises life from UNHCR and Alian. But namuhla sebesitshintshe. Sebesitshela ukuthi akula nto yelisabayo futhi ilinqama low profile politicians. Akula nto umuntu ozali bulala. Mina bantshela bathi what so special about you wena? Ngo Olivia Mgambi the protection officer. Enjalo what so special about you? KuZimbabwe kuna bantu bali 13 million. So mngina ngamtshela ngathi ngi special ebantwaneni bami lezihlobo zami. Ngabe ngingaso special kuwe langaphi but emantwaneni bami ngi special.
Yeah, wabatshela yini ukuthi wahlaselwa khona ngale marange wabatshela ngankulunkulu
sabatshela nokuthi kathesi lezindlu asila zachiswa khona ngale ekhaya siyokuqalisa kanjani umkhono weshuro wathi uzasinika ama-tent mina uzasinika ama-tent nihlalele abantwana bayi-6 etandeni yini uthi khona lokhu siza kubona sesisekhaya so uyabona ukuthi into zangkhona ezikhulunywa ngomlomo babaduba waseze uzithembe uzathemba kanjani into ekhulunywa ngomlomo kungela mbhalo okhona ukuthi umbhalo lowo umnisiwe ukuthi uqinise amazwi lawo akhulunyiweyo
Umnumzana Weston Chibi uhlala eDubuque Refugee Camp kwele Botswana. Ubekhuluma loGibbs Dube weStudio 7 eseDubuque.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 la ku 7255 kHz ku shortwave.
Ababalisi inhlanganiso yezizimeleyo labakubandla lezano PF bathi kumele abantu eZimbabwe basebenze ndawonye ukuze kudingwe okokuvikela abasebenza ezikolo labantwana ukwenzela ukuthi bengathaphi igcikwane le-COVID-19. Unkosazana Melissa Chingwanangwana wobunhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe lomnumzana Joseph Chuma ukubandla lezanu PF baxoxa ngodaba lolu loGibbs Dube weStudio 7.
Uhulumende nxa efuna ukuthi kungabi kungahluphi phambili ngale kahlale phansi lababalisi labazali labo bonke abantu abalandela ukwenza lezomfundo sivumelane sibonisane sihlanganise amakhanda sibone ukuthi singakulungisisa njani ngoba phambili ngale sizakhala ngoba ababalisi labo balambile kodwa singabazali lathi singababalisi sifuna ukuyafundisa abantu bethu lathi silabantwana abaye esikole siyafuna ukuthi izinto zihambe ngendlela so sikhalela ukuthi hayi uhulumende kabone ukuthi ungakaphambaniseki kakhulu kahlale phansi lababalisi labazali
yeah so nxa behlala phansi hlalo phansi lapha kumele kukhulunyweni
siholo lababalisi ngoba ababalisi nxa kungalungisanga indaba nale ababalisi abasoze bebuyele emsebenzini owesibili kukhangelisisa ukuthi kwini okungenziwa ukuthi kuvikele ukumemetheka kwe-COVID-19 ezikoleni ababalisi labantwana bengavikelwa njani kunja kulamalungiselelo ayenziweyo siyabuyela nje akula muntu othestiweyo izikole zisemaphandleni azila ma-PPEs ayenelisayo siyazama ukuthi sidobhe lokhu lalokhuyana ukuthi sivale lapha lalaphana kodwa akwenelisi so uhulumende kabona ukuthi hhayi asilungisiseni iholo le ndaba zama-PPEs abantwana behambe sikwazi ukuthi nxa sibuyela emsebenzini sivikelekile njalo sithabile sithole imali eyenelisayo
golide sijala ukuze umnumzana Mthuli Ncube esithi kule surplus kubudget kule surplus yalokhu khanye ngazani iZimbabwe iyashaya sibulokuzwayo kwezemali kodwa phela sikuboni konke lokhu kutranslata kulokhu ukuthi ezikolo kumele kulungiswe okufunwa ngababalisi okufunwa ngabazali so abantwana baphonga untula nje ngokutsho kwabo lapha baphonga untula besezikolo labo balisi bathi hayi xa kunja sihambe so golide lapha kulodaba la ngena khona baba
khona kufuna ukubana ababalisi labo behambe bethabile njalo kufuna sibili ubana ama-PPEs abe khona ukwenzela ukuthi sivikele ubhubhane lolu olwe-COVID-19 lolu so into zonke lezi ziyafunakala sibili yikho sokuqakathekile sikulina in all earnest khonoko okuthiwo sibili okwama-surpluses kuma-budgets sikubonile kwezindawo imazela zisebenza sesibonile a lot of development iyenzakala imigwaqo iyakhiwa amadama ayakhiwa kungasozimali ezibolekwayo ezivela phandle kuzimali eziphuma within i-treasury yethu khonapha okuyinto enhle kathesi-ke sokumele ukuthi ngabe ulozen u-finance minister wethu abambisane-ke kuhle lowe-education lowe-labour bebone-ke ukuthi right i-surplus leyana ingayi emgwaqweni kuphela enye imali kayibuye-ke ezikolo khonaphana so yikho i-engagement leyana esifunakala kakhulu sibili ubana ama-stakeholders onke ngaphathise-ke edabeni kungene bona labo abe-ministry of finance kungena abe-education kungena abe-labour kube ne-consultation evele wide
lapha sizwe umnumzana Joseph Chuma webandla lezanu PF lo nkosazana Melissa Chingwanangwana bexoxa loGibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana ye-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele.
Friday, my darling. Was a Friday, seven supergine.
Woza Friday kuliviki silomculi odabuka entaba zinduna uThandazani Sibindi owazakala ngokuthi nguphazamisa usethuthele kwele South Africa izama ukuthuthukisa umculo wakhe kamaskandi asizweni ixoxa lo Ezra Chisa Spandau Studio 7.
Uphazamisa uqale ukucula esemncane. Ecula ingoma zokholo uthe eqala ukukhula wangena umculo kaMasikandi. Siyakwamukela uhlelo Phazamisa.
Ekhaya kusentaba zinduna ebhekene. Kodwa ngokuzalo ngizalule eGwanda endaweni yaseShake ngaqala izifundo zami eJukwe. Kwasokuthi-ke ngokuya kwesikhathi-ke abazali base beyathutha besuke endaweni yaseGwanda beendaweni yasentaba zinduna. La ngafika ngaqhubeka futhi njalo khona ngezifundo zami. Sengifunda esikoleni okuthiwa inhlamba baloyi esentaba zinduna ebhekene. Ucula ngiqale ngisesontweni.
Igama elithi Phazamisa walithola njani umfoka Sibindi?
Kwakunomcimbi evila lisa. Kwase ukuthi ababukeli ababebuka lo mdlalo sasiye kuwo basuka abaningi beza kimi ufika kwami. Kwase ukuthi umfo wangima weza kimi wathi wena ungiphazamisa imicimbi yamanye amadoda. Hhayi, lafika kanjalo lo gama nami ngase ngiyalithatha ngalisebenzisa. Ine-album la ngizibiza khona ngokaphazamisa sihloko se-albhamu sithi Emakhaya lapho engihamba khona nenkosi yamagcokami.
Ukhule ethanda umculi olodumo uBhekumuzi Luthuli waze wahlangana lomunye umculi kaMasikandi eMzansi unkosi yamagcokama ucula ezingeni eliphezulu owamenza waba nomfutho wokusebenza gadalala kwezomculo.
Wangibonisa ukuthi mina ngakhona nami ukuthi ngiyimele ngime ngiqhubele lesiphiwo sami. Mina kule project yami lengiyenzayo ngiyimele ngingedwa kulo msebenzi lo nje wangizibiza ngophazamisa nje ngophazamisa ngingedwa.
Kunje nje ukhethiwe njengomculi osacathulayo ukuthi umculo wakhe ungene kungoma ezingamachumi amabili eziphezulu eMzansi i-top 20. Phosela izwi ubalaleli ungakahambi Phazamisa.
Ngiyabathembisa ukuthi ngizoqhubeka ngibenzela okuhle. Umculo onenhlonipho, umculo ovuselelayo. Ngiyavotelwa futhi ku-top 20 ngomgqibelo nje ngiyozobe zinyathelana lapha ku-top 20. Kulabo abazobe befisa mebukwazi ngihambe befisa mebe ngizoshiya amanamba. Amanamba athi 061-281-0604. Ngiyabonga sana. Ngibonge njalo futhi nakubalaleli.
Besiliphazamisa ngomculo omnandi kaPhazamisa, umculi kaMasikandi obenguye esigwejiselayo namhlanje kuhlelo Woza, Woza Friday. Kamra mweza Chisa Spanda libe nempela kaSonto emnani.
Thank you.
Singa kehlukani, kesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ihlandla lesibili lohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 eliqale izolo luqhubekela phambili. EleTanzania namhla ligcobe unkosikazi Samia Hassan ukuthi abe ngumongameli walelo lizwe kulandela ukushona kukamnumzana John Magufuli Buthanye. Kuliviki kuhlelo Woza Friday besilomculi odabuka entaba zinduna uThandazani Sibindi owazakala ngokuthi nguPhazamisa. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela sonto enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
Murara.